Inengi selisole umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo ngesinqumo asithetheyo esokuthi kungasetshenziswa amagalani okuthela amafutha epetulo awama-jerrycans ngoba ebangela ukusilela kwamafutha njengoba abantu bewathenga ngobuningi bawo. Embikweni eliwethule lamuhla, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisole kakhulu inyathelo likamnumzana Gumbo. Asizweni umbono kakansila ka Ward 1 koBulawayo, umnumzana Mlando Ncube ngalolu daba.
Okokuqala, uhulumende wakwathi useyehlulekile ukwenza igetsi ibe available kubantu bonke, abantu sesisebenzisa ama-generator. So iso sengizathola i-generator yami mhlawumbe leyo yini e-filling station. So ku-clear futhi i-government levele kayisebenzisa ukucabanga kambe ngavala ama-jerrycan, ama-generator sizathela kanjani. Njalo lezi mota ziyaphela phela ama-fuel, silokhu sitshintshatshintsha ama-garage siyidinga leyo fuel. And yona sesidinga vile jerrycan, uthi ngizathela njani leyo fuel.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma unika umzekeliso obonisa ukuthi kungani inyathelo likahulumende lingamthwalisa amagabha avuzayo njengosomabhizimusi.
Mina ngiyinzeli ngomunye wabo osomabhizimisi osebenza ngemishini emikhulu leyi abayithi ngama-earth moving equipment afana labo grader, oscarvator, ama-browser, ama-tipper. Kwesi sikhathi labe ngisebenzela khona kuyaba nzima bona i-grader isuke lapha esebenzela khona negatshana iyongena kulayini efuyeli ngale. Izinto ezingabhoke ukuhamba ngomgwaqo zihamba zithwele ngezinye imotane zenokuthi ngama-lowbed. Manje nxa usuthe khona awusafuni ukuthona abantu bethwale ifuyeli ngama-drum lanilani. Pho-ke imisebenzi yena isizayenza njani ukuthi kusiza kuma phela.
Lanxa uhulumende esithi ingxenye yemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ayebolekayo ngeyokuthenga iphethulo, amafutha la alokho esilela. Umnumzana Chuma uthi okungcono yikuthi uhulumende aqale ekhulumisane labantu ukwenzela ukuthi inhlelo zakhe zisebenze.
Into engibona yikuthi na uhulumende nguhulumende wabantu, kadingisise yaxwayisise ebantwini lokwalethwa ngesilungu uku-consulta labantu. Ngabe bayaxwayisisa sector by sector ukwenzela na ukuthina hayi laba abasebenzisa imishini enjalo silawo ama-foundation ethu ama-group ethu esibhile ngakiwo kubhalela ningincwadi ukuthi hayi lo usebenza endaweni enje kaphisele kumbe basinika igaraji elizafaka specifically for abantu abanjalo ukuthi hayi abantu abanje abanegaraji yelinje kulapho lizafika lincedizwa khona lingabe le ncwadi zenu ezitshengisa ukuthi hayi for sure liyasebenza lokwalo kuthi vinxa kulama-inspector bakhona ukulandelela bebo ukuthi hayi for sure ifuyele emathoko baba uthuma laphana i-1000 liters yena nansiyana sibonele isifikile lapha okule mishina-ke khona isithelwa imishina sisebenza ukwenzela ukuthi into zingami kade singilungisa umgwaqo izulu selo zeqala ukuna. Manje pho nxa umsebenzi wami ususima ngenxa yento awusela fuyeli anta kuna izulu ngenxa kuna umgwaqo wena usalungiseki kuhle sothiwa zimali esezichithiwe khonaphana ozarecover njani. And ye for sure bakhona abanye abasebenzisa into engama-generator njengonangulama-getsi angane ahlupha pho yena leyo nto ayezenjani so mina athole i-generator yakhe yini na abuyelayo khonapho na. So into lezi kumele zikhangeliswe kuhle. Into eqaleyo ukuthi uhulumende awumele angahlukumeze abantu, kumele abe nguhulumende wabantu.
Umnumzana Gumbo ubikwa isithi abazatholakala bethengisela abantu abalamagalani ama-jerrycans kumbe ingxeyi kuyini okokuthwala amafutha epetulo bazathathelwa ama-license. Uthi bazajeziswa njalo bengabhadalisa abantu ngamadola eMelika kumbe bedulise amafutha la. Njalo amapholisa azaphathisa kulo umkhankaso. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi kufanele uhulumende alungisise isisusa sokubhidlika komnotho welizwe ikakhulu ukusilela kwemali.